Hayi, sibone ibhola elimnandi. Angizange ngithabe nge-Africa kanjalo for a very, very long time. Into kade sikhala sonke sisithi amaqembu e-Africa lonke ubemele atshengise ukuthi lathi sesifikile in terms of italenta. IMorocco ifake imap ye-Africa phezulu ukuthi hayi i-technically area yizo kuphela esezisele ukuthi layo inkezo ye-World Cup iwe e-Africa. IMorocco vele is one of the powerful horses in Africa, but is not the best. Siyakwazi ukuthi abo Senegal, Cameroon, Egypt, leGhana yibo kade sithembile ukuthi yibo abazaqala ukuletha inkezo ye-World Cup. But ngithabile ukuthi kade kulo msindo wokuthi abantu abamnyama lama-Arabhu sichiyene, but sibone ngansi kade sokulokuzwisisana ukuthi sonke esivela e-Africa singama-Africans. Noma bona abantu be-Morocco kade sebekhuluma besithi hayi thina sisoma-Arabhu sivela e-Africa. So hayi, lokhu kube kuhle kakhulu. Sibone iMorocco idominata umdlalo lowo, ama most valuable player or abadlali udlula iFrance yonke iMorocco. So hayi, bayenzile amajita, hayi abaqhubekele ngomsebenzi.
I-final siyabona lapha kucelele France o-Kylian Mbappe bayifuna kubi, bafuna ukuqhubeka beyiphethe inkezo ye-World Cup. Kanti kucelele Argentina uMessi laye uyifunile ngoba uthi ile kungaba i-World Cup yakhe yokugcina. Ubona izala nkomoni khonapho, yiliphi iqembu ubona liphakamisa linkezo?
Hayi, mina ngigijima le-Argentina ngoba ngibona ngangithiwa abantu be-France bayathaba ma i-France iwina isebenzisa abantu abamnyama, but ma idliwa abantu abamnyama yibo abayidlisayo. So sizabona ibhola elichazayo ngoba uMessi laye uthe ikho ukucina ukudlalela i-national team ye-Argentina, and yiyo inkezo yodwa angakayitholi yena uMessi. So hayi, zindala zombili, asazi ukuthi uzadlala nkomoni, but mina ngiyabe ngisupporta i-Argentina.